Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande obesipha indaba le ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 10 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla le-CCC izolo emhlanganweni we-rally equtshwe enesigwe enkayi.
Irali yethu iqhubeke kuhle kakhulu zange sithole umbiko emibi laloba nje bekulamapholisa ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo nxa usiya ngaphetheya komfula.
Zindala zombili kambe umnumzana Nelson Chamisa uzanqoba na umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho.
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufanisi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa ngakaluwini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele budlame lobumenemene esesikujwayele kusenzakala kuleyana indawo.
Ibandla le-CCC lithi likhala lomndeni wamalunga iqembu le-Rumba ele insimbi zezwane ababhubhe engozini yemota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla leli emhlanganweni ye-rally equtshelwe enesigwe enkayi lase Mhlolo elubhane esola inyathelo elithethwe umholi walelo bandla umnumzana Douglas Munzora elokuthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Umnumzana Chamisa ukhulume kuleyo mbuthano njalo ukhangelelwe ukuba sesigabeni sewange lebhinga kumalanga alandelayo amalutshwana. Ukuze sizwe okuningi ngale imihlangano lokwenzakale kumarali la usithandekile Mhlanga uStudio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli seMathebeleland North kubandla le-CCC.
Abantu bebezile ngobuningi babo bekungabizozwayo sibili abantu bebenyathelana bekhanya sibili bethabili amajaha etshaya izinkwelo ogogo labo labomama betshaya impululu bekhanya bemthakazelele sibili umongameli wabo ngenxa yokuthi belibona ijaha elincane eselizimisele ukuthi lingene embusweni. Hhayi, abantu bathokozile sibili kakhulu njalo bathembisele ukuthi bayavota kakhulu. Siyababonga kakhulu abantu bakithi abenkayi.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe kulo mhlangano ngumnumzana Chamisa kuyini?
Baba uChamisa ukhulume kakhulu ngezokuthuthukisa isigaba senkayi kakhulu ukuthi konke umnotho okhona enkayi North kumele ukuthi utholakale usiba yinzuzo wabantu abahlala kakhulu enkayi North. Ukhuluma kakhulu lokulungiswa kwemgwaqo enxa yemsakazi lawo yazi ukuthi inkayi ilo mgwaqo osowafayo osogugudekayo okuthiwa yibulawa nkayi Road. So ubaba umongameli uThembisile ukuthi nxa yena ngangena esihlalweni umgwaqo lwana yiwo ozahamba mqoka ukuthi kulungiswe inhlalakahle yabantu, izibhorane abantu bezuza amanzi. UThembisa kakhulu ufakela abantu izibhorane kakhulu, izibhorane eza kulezi nsuku ezisebenza ngamasola kumbe amagetsi atholakala elangeni. Hayi, bekukuhle sibili kakhulu, abantu bakhanye bekuthokozelela lokho akukhulunywa ngumongameli. Ukhuluma into eziningi kakhulu ezinye singeke sazibalisa sizigqede njengoba sikhuluma sisemoyeni.
Esuka khona ngapho enkayi uya kuphi umnumzana Chamisa?
Badrese abantu abaningi futhi ke endaweni yase Lupan esomhlolo stadium. Esuka lapho uya kuza kuya eWanke East, eWanke West, eBinga North, eBinga South. Kulona leli iviki esikilo uzabe bhoda kakhulu lapha eMathebeleland North. ekhankasela ama councillors ekhankasela ama MPs ethu ukuthi engene njalo umumo kumbe inkomba sezikhomba sobala ukuthi ama MPs ethu asengena ngobuningi ama councillors ethu asengena ngobuningi kulandela lokuphuma ekhethweni kwebandla le MDCT siyamukela abantu abaningi kakhulu abavela ku MDCT besithi hayi sebebonile ukuthi bekungumdlalo nje kuphela nanku phela omonzo la sethena yena sechiya ukhetho so abantu bahle bathi hayi singeke siphinde futhi silandele labo bathi baphikisa bekuleli bandla bonke bazile ku CCC ngobuningi babo njalo lokho sokuphe ithemba elikhulu kakhulu ukuthi hayi inkai north lenkai south lamanye ama constituencies adizethethe izano aseyabuyela futhi kubandla lethu le CCC
akubanga lokunye okuphazamise umhlangano yini sesikhangela lapho oqhutshelwe khona
irali yethu iqhubeke kuhle kakhulu azange sithole umbiko emibi laloba nje bekulama police adekhanya ibhotabhota kwezinye indawo nxa usiya ngaphetheya komfula uthi angale bekulama police adebhotabhota asazi ukuthi bebekhumbulelani lalapho-ke umongameli esesukile esehambile abantu basele bethokoza kakhulu basele sekungumpululu besina begida kukhanya ukuthi hhayi abantu bathokozile kakhulu made ngikhuluma labanye abantu bathena hhayi sebeyavota beqinile kakhulu njengoba bebone umongameli wabo ohlale ekhulunywa kakhulu bemzwele emsakazweni bembona emapikitheni sebeze mambona buso ngobuso kwelakithi lenkayi lapha so lokho ke kuphe abantu isibindi lenjabulo lentokozo
lo ke ngumnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli seMathibelele North kubandla le-CCC obexoxa icingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubele rally eHarare lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe elezanu PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe abebandla eliphikisayo ele-CCC esithi ngoba bahlala bethembisa ize minyaka yonke yokhetho kungelanhlelo zentuthuko eliyenziwayo Umlondolozi Ndlovu uStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekule nkulungwane zabasekeli bezanu PF abakade behlabela begida bethakazelela ibandla labo egcikeni leRobert Mugabe Square. eHarare ekhuluma kulumbuthano umongameli Mnangagwa uthelo nyaka ibandla lakhe lezanu PF lizanqoba okungathandabuzwayo emadolobheni okonke lasemaphandleni kasibakhipheni e-townhouse kabaphume kuma-constituencies wonke ngitshele umgcini sihlalo weHarare ukuthi sifuna ukunqoba endaweni zonke eHarare umnangagwa uthe ibandla le-CCC galilambali yelizwe esithi izanu PF yilo lodwa ibandla likazulu wezimbabwe okungamazi aphikiswa ngomunye wabasekeli besikhulumeni se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa
kasazwisisi izinto ze-technology okunye kuyamphica lokhu siyamxolela ngoba kasazi ukuthi ufunani sephungu tatazila lapha lalapha yikho ke hayi umuntu omdala singamthini thina asihozani labantu abadala abantu yibo abazahlangana laye ubalot box mhlaka 23 August 2023
ekhuluma kulumbuthano ozamela izanu PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uthabile ngokwenzakale kulomhlangano esithi uthole intshukuntshu yokusebenzela ibandla lakhe
ikwakho inkosi yayakha lama balls sisukusukulanga 32 abantu sebelamanzi ahlanzekileyo lama gate njalo sisukusa ama transformer la kuthi digitalization ama wifi ethu asemaningi sibili
ukulumhlangano ibandla lezanu PF lamukele ababekumabandla aphikisayo abagoqela owaye kubandla le-CCC umnumzana Paddington Japajapa ababekubandla le-Pollard begokhelwa ngumnumzana Divine Hobe omunye obeye kulumhlangano uthe uzavotela ibandla lezanu PF
ingakhulu ngathi indaba leyisukele uthinini asingenanga ekhethweni ngenxa yesizathu semali eyayiqanjiwe. Kodwa sithe sesibona singangenanga kunjalo, singenza njani ukuthi sijinge umuntu esingamsekela kulelo khetho olukhona. Sase sinanzelela ukuthi njengoba umongameli bezivele esisebenza laye.
Lokho kusekelwe ngomunye osekela ibandla leZANU-PF unkosikazi Othilia Maphosa.
Ngikukhuthaza abanye abantu ukuthi babuye sibambane siyakhilizwe lethu. Ilizwe lethu liyakhwanga amakhiwa. Amakhiwa sakhiphi ukuthi thina senze sikufunayo. Ngabantu bayakhumbula ukuthi kufirst sasingavunyelwe kodwa these sivunyelwe. Ekumasabhapha sasingavunyelwe kodwa these sivunyelwe. So kunothi sithi phambili eZANU-PF. Sithiye kunyama branches okungelancedo. Thina salilweli ilizwe leli because sisizwa ubuhlungu.
Umhlangano wanamhlanje ube ungowokuqala edolobheni leHarare owezanu-PF ukukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende kanye nomongameli welizwe. Umongameli Mnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe useyenze okuningi okugoqela ukulungisa imigwaqo, ukulungisa igceke lendizamtshina le-Robert Gabriel Mugabe International Airport lokunye. Uthe uZulu weZimbabwe kaselakho ukufa ngendlala esithi uhlelo lwefumvuza intwasa luzaqhubeka phambili nxa enganqoba isithi luzasiwa emadolobheni njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka edinga abangane baphandle kwelizwe esithi amazwe angentshonalanga kumele akhiphe izijeziso zomnotho. Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Chamisa ubesenkayi laye ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kwebandla lakhe kukhetho lukamhlaka 23 linyanga kaNcwabakazi. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa lancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli omutsha mnumzana Nelson Chamisa ngomkhokheli webandla le-CCC. Baya phambili ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo elizweni jikelele. Ababili laba bagcwalisa izinkundla bethakazelelwa ngabantu lapho abayakhona. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba ababili laba bethola abantu abaningi emhlanganweni yabo, ngubani kahle kahle okhanya ezanqoba? Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu, yena ofundisa ezombusazwe eWits University kwele South Africa.
Amathuba anika budedengu njalo malutshwane ngobana abantu bayabulawa, wayethuselwa ngodlami. Lokumenemene ifraud yokutshontshwa kwamavoti siyakwazi ukuthi khona kuleliyana. Ubaba uChamisa uvume ukuya ekhethweni kungenziwanga ama-electoral reform. Le landscape yawo wona ama-elections ingazange yalungiswa. Le media coverage ukuthi amabandla aphikisayo avezwa njani kupublicity lapha eyama-newspaper, lama-radio, lama-television. Konke lokhuyana kungahlangana kwenza ukuthi amathuba abaphikisayo amunqane kakhulu, abe malutshwane kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena sesike samuzwa ekhuluma emihlanganweni yakhe esithi hayi abantu baza ngobunengi, ngakho uyakhola ukuthi hayi impela uzanqoba kulolu khetho. Alubana lute lwaqhutshwa kuhle impela kungekho kungela bumenemene okhuluma ngabo, umbona enqoba yini ngempela kungela uqilibezela ubaba Mnangagwa?
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufansi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa angakaluwini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele, udlame lobumenemene esesikujwayele kusenzakala kuleyana indawo.
Ilunga le-CCC elibuleweyo libulawe kathesi ama-international observers esekhona elizweni kakhulu awe-EU. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela be-EU lamanye ama-observers azaphuma lama-reports ya?
Nxa bezafakaza ngeqiniso baba, kuzamele bakufakaze ukuthi udlame lusetshenzisiwe, ngoba ukubulawa komuntu oyedwa kupolitiki kuyethusela abantu abalinani, kwethusela abaningi. Uma wathi kill one to scare thousands, yikho kwenzakeleyo laphana ukuthi konkhani ukubulawa kwayintwana umnumzana wethusele amavoti amaningi kakhulu aselokwesaba nje sikhulumo.
Sibone uMonzora laye ephuma kulolu khetho. Ukuphuma kwakhe ubona kuphathisa uChamisa uMnangagwa kumbe akusoze kube lomthelela njengoba esithi kasoze endo semuntu?
Ah, kula mthelela usedlile imali ayiphiwa elizwe usesiyahlala phansi yikho akusebenzelayo angubona umthelela ngaphandle kokuthi nje kusetshenziswe yilonto libandla libusayela amnikeza leyo mali lokuthi aphikamese abaphikisayo emananini.
Alo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe ekolijini le Wits University kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa amathathu aweHarare awetheswa icala lokuntshontsha imali eyinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu $45 eyayingeyobufakazi lokuchisa inkamba yeHarare Central balandule leli cala. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usephe umkakhe isicoco seGyros Jiri Humanitarian Gold Award esithi inhlanganiso yakhe iAngel of Hope isifanele lesi sicoco. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Awushimo ake ngethule nje amazwi usizi olonzakeleyo ngokwehluleka kwahulumeni waleli lizwe ukulungisa imigwaqo ukuze kwabangela ukuthi abafana bami bensimbi zejwane bangene engozini empi eziyathatha le mphefumulo silusizi kakhulu kakhulu. Sikhala le muli, sikhale esitoko labangani, sikhale le lizwe lonke jikelele. Sithi inkosi kwezile ibivelisa ziphambilini eyika ukuthokozisi kodwa nje ngenxa yemigwaqo yakithi lapha elizweni leli. Umgwaqo weVictoria Falls from eBulawayo eVictoria Falls kakulala ngalamaru ngabanga lesidumbu somuntu esingene engozini ngamaphotholo akhona. Amaphotholo akhona aku 500 centimeters deep ayesabika somaphotholo amancane lana. Imota zihambe egangeni tinqa kungathatha naza 5 years futhi abadala bebuyene. Angazi asivuseni inkophe
ngiyabonga. Ah, Studio 7, Studio 7. Hayi mina ngibonga umculo wethu ingoma madodhe. Ngibonga ingoma madodhe, ingoma yeBhoso. IBhoso ihleli phezulu, izoyithatha kumele ithathe ingoma le inkosi yami efethi kwala. Hayi hayi, wesimbi yaseZimbabwe bona nabo splash, cathini kuphi kanti? Hayi siyabonga ingoma madodhe, ingoma le iBhoso. Yes, 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 yes. Chila moya, ayizoyithatha ngenkani straight. Nakhona nje siphathe siphezulu kokucunuka kwalo sisi lwamagama akabathi ngulindumo aphosa lo. Ya phela imnandi yona imali vele engolile. Yokukhohlakalezana. So manga usujoyina mntana sekhaya kodwa ke ngwakho umlomo ungasho liphinde futhi ufakaze ngomlomo wakho usazi ukuthi iZimbabwe injani, abantu baphile ebunzimeni obunjani. Wena ngenxa yemali yathengisa uJesu eJudas sokufakaza ngwakho umlomo uthi wena ngibuhle wodwa obokuzana. Lidle libeka amathambo. Ngidlulisa amagama abantu ayindudozo abantu babasetsholotsho bashonele iqhawe labo nkosi yami. Siyazi ukuthi akade bemthanda kakhulu bemkhonze kakhulu umfana kade bemlandela nje ngokwenza wobonke ngendlela yakho na ukufanisela. Sakakhula amagama endodozo mbonge Studio 7 umthimba lo ngifaka siwela ngilaphela ubani
Studio 7 Studio 7 indlela yakudala ayithina siyachona ngeshona njani lana kuloba balowa obekhuluma amanga ethi eZimbabwe akula opposition party ethi ochamisa ngama opposition party mina embusuku abezana hayi amanga madoda amanga makhulu shuwa umuntu wezano ungakuzo khuluma into enjalo uthi uchamisa umngane lezano amanga lawa khuluma baba akulaleli ingcekeza thina eZimbabwe abantu bayahlupheka zintandana ke yabala president abala president eZimbabwe abantu bayahlupheka bafana lezintandana abantu ngelanini aloyise eZimbabwe uyabona abantu badonsa nzima so babonile izinto bekugcwala istreet inbeting impilo kungelamsebenzi industrialist ingama-church fire so wawobona khonokho senzakala emazweni onke jikelele lokho ubona uphila nje ucabanga nje hhayi bo baba akuhlambuluke lawo engqondweni ucabanga ubona ububi lobuhle obenzakala elizweni laphana elizweni akulalutho ncekeza yodwa lapya abantu bayahlupheka hambe emakhaya ubona kunja. Special sengkuma kwa hamba kwenye matepele njonge chigele. La wikanya ili kutinja anijese. Singa kumeluti kumbe mtaonde nje tribalism. Nichole esayi tine hamba giyo kapuru. Kangelu pie kutu kunja. Usie mbele mwale. Upie kutu kunja. Hakuwa ngustela manga la kukuni mtezi nga isizo. La famba uzami yako kapula kwa umau kapulewa. Ustulelezi. Chane lati. Nyabu ngukuma uswana mwale kutuwa.
Ye msaka zunya kubingilida. Lani bantu aba ulu msaka. Ankete ni alibambanisa donki la bala lili po msakasa. Ni wazali katesis katesis sigizu wa sama ngavu. Uzanu PF ayetu seli nje ya bantu. Ya pita. Ichele bantu kutikuna hule mpi. Mwangu wapoto nga isiko. So wazali nga litueda. Seli leskat loku seli kuchahile loku. Lingu esabu ugufa wazali. Lilungu silizu lenga. Ugufa konoko kuzayenzu kutilizu lilungu. Ungela ugufa ilizu.
Studio 7. Linjani basakasa betawa selena wala lili. Ngezindawo ngezindawo. Ai. Melangezi pilele la negoli. Ngisathanda ukuthi ngike ngikhuze umdala lapha umdala lothu ukhumala uthi la egoli. Uyabona umdala uma ungazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele. Ngcono uyithulele uchaza ukuthini kahlahle mawuthi ezimezi babhakola iopposition mawuthi TPC nayiza. Kahlahle uchaza ukuthini? So uchaza ukuthi abantu baseZimbabwe benzeni kahlahle. Ufuna ukuthi ba bonke abantu baseZimbabwe lena abasupport ama opposition party basuke babuye la egoli ngoba wena wahlule ukuphila eZimbabwe wabaleka kwezala. Kahlahle uchaza ukuthini umdala? Awuchazeli lapho umdala ubufunda ukuhlonipha isizwe, uhloniphe namaZimbabwe. Uma ungazi into ozoyikhuluma ngcono uthule. Ngokudlalisa idatha lakho kuzosithe into efana le. Sithulele nje mntu kwa inkosi manje ngikho into oyaziyo siyakukhuza. Into yakho engiyakuzwa namhlanje uyiphindo kwesibili. Ngeke ngakuzwa ikhuluma futhi namhlanje uyiphindo kwesibili. Baba mawungazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele. Manje wabaleka wazala eGoli, ufika la eGoli uzofluence abantu ukuthi eZimbabwe kuna opposition. Uchaza ukuthi abantu bonke labana bayahlanya abalandela ama opposition party. Ubuzinuka amakhwapa serious. Uzinuka amakhwapa uzihloniphe. Uhloniphe nesizwe ngiyabona.
Studio 7, Studio 7. Ngiyavingelela bakithi ngiyavingelela emsakazweni wabantu bonke bakithi silobuhlungu obukhulu bakithi nalabantwana bensimbi zeva mina ngizala etholotsho lapho abasuka khona labantwana ngizibuhlungu ngizibuhlungu laba bantwana bakithi ade besithi baphilisa iimuli zabo angibibhuti kwabazali bakama-eli bakithi yazi sisesinangeni and bebesiduduza besihlabelela ingoma ezimnandi kakhulu and bengizithanda into izingoma zabantwana bakithi ashe umsathane lamandla
kuyenzeka kube yigumgumgumgum shelele umhlelele ake sibongeni bantu bakithi beStudio 7 sibonge bantu bonke hayi imbono ezahlala ehlukene njalo kodwa into engicelayo ukuthi abantu asikhangeleni ukuthi kade vele silwelane abantu silwelane then kule nkulumo le engilimazayo engithi noma ngiphupha noma ngihleli ngithola ukuthi hayi ipolitics yeZimbabwe ayiso politics it's a tribal politics engayazi ukuthi abantu laba bathanda ukugqizelela ngendaba ze-tribalism baza kulungisa njani lapha inkulu besikhuluma ngayo abantu abaxabanisa abantu izanu PF kanti siye sabani ukukhuluma direct ukuthi ungapho ukuthi umshona uthi umshona uphi umshona because amashona kafani into engikhuluma ngayo ukuthi bantu ake sinanzelele ulimi lwethu uyazi ukuthi ayiso Zimbabwe kuphelela abantu abalelimi ezehlukeneyo sonke silimi ezehlukeneyo ukwenza kwethu akufani kodwa into yokuthi sibamba iyafuneka singafani njengabanye abantu abathi bona hawu kufa abantu abangakhi namachangana abangakhi that's what you are trying to do bantu bakithi ilizwe asilitholi abanye abantu bazazithola sebe countryless bengasela ndawo ngoba ungabuloku ukukhuluma kanje akusoze kukuncedise ungakhuluma umane ukhulume uthi hayi bazabona bazabo bobani shame kwadlula lokho bantu bakithi kwadlula lokho abantu ake sihloniphaneni sihlonipha abantu silungiseni into umuntu mubi izanu PF kuphela izanu PF kuphela thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 siyacela abalaleli lingathuki lifake nje imbono yenu kwehlukana kwembono ayisiko ukuthi abantu bathukane siyabonga kwezemelika abathutshisi besigaba seGeorgia ngapha kwele melika bakhangelelwe ukwethesa amanye njalo amacala owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngeviki ezayo. UTrump ukhangelelwe ukwetheswa njalo amanye amacala alithumi lambili. Ubikwa watshela iziphathamandla zalumango ukuthi zimele zimdingele amavoti okwengezelela ayewatholile ayengaphansi kwakamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Baba Gande. Kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia. Ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo wayephethe intambo u-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi haye Georgia liluzile bese kusiba ukuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakho ukuthi baze methesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathi nengubonayo ukuthi kusiya phambili angabe khathese ngathi uyaba umuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka khathesi kusiya ku-November 2024 lapho uzavota khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo sebekhangela ukuthi ha lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikho engikubonayo ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Okokuvalelwa kangilaqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uya ngobuyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke aha. Yikho ke angilaqinisa ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa ejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza amarali akhe la ekhampena. Bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa udelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oyisa bonke abantu ongaboniyo ukuthi kulomunye umuntu ongcono kula.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas ngapha kwele Melika. Dala B lo page besigcibela uhlelo lwethu lwamhlanje umjolo uyanyisa umjolo angewufuni. Igama lami nguChris Gande ngilivalelisa ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.